Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 ngwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Base sebephandle baqhaba idobha amakele ima lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF. Abakhwanisa ukuthi bayenze lokhu kusemthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesi-Muslim.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshaywe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobu budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ezitima. Lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo ophindezeleyo kulokho bekwenzakala bona ibade bejika amatshe izimbafulala sibili kakhulu amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bangachatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapho kade bevele khona siwabona bangele kayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lobudlawudlawo kwezina bonoko asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Angisoze ngikhulumele uKhuphe kumbe uBhebhe, mina ngikwami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezinto iparty ezaziyo esisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami President Zabu uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho okuyikho ngathi kuyasiphathakele. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengisa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMadebeleni South.
Hello ke ngumnumzana la Momo yomgcini sihlalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano ebulawayo province lapha kade kulo vice president umama Makhulu national chair ubaba uLove Momo national organizer ubaba waseNico Bebe behlanganyela ama-provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakeleyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani ngeni sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla yukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithiwe lethi bandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisana njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwazisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona injani enwe sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo ukuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesengakwazi-ke kodwa kwese kucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare e-Highfields lapha okuhlangene khona amabandla wonke aphilisayo bekulamandla bekunamabandla ayi-9 and banikisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona. Njalo sikhuthaza lalama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo lasezimbabwe akusona udubo olokuthi ngalo muntu oyedwa. Njalo athi lo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende besonke sikhona akunanto yaphumayo.
Hello ke unkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lweMDCT lolu kubika unompumelelo moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP umnumzana kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwakufuneke. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawone bezotshaya abantu lapha kwelamandebele asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
usegcekeni ukuthi ku MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku MDCT esingayaziyo. Siyabakhuthaza ukuthi abe MDCT abalungise indlu yabo, bafake indlu yabo ku order ukwenzela ukuthi abantu babe le confidence le leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube lokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona le eHarare lapho besehlukana khona naboWelshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabothokozani Khuphi laboWelshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca Ngulube yena usole umkhokheli weMDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Twangirai.
Sana sana mchato wezitu okutekizela ukuthi lo mongameli weMDCT uTwangirai yena ngokwakhe ngumuntu olo chungu umuntu ongeke walikhuphela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba umuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla leMDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga eMDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla lezanu PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kusho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi inhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla iZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. IZEC, iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF. Abakwanisi ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe. Sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo ukuqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni, njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela kuZANU-PF lakumapholisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulombiko enhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa Angola, Mozambique kanye le South Africa isithi la kulamazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Isata kuyona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 lo 20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngomongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende lakwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amise umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oyiNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMuslim. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathoke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakondom njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa, lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kwesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ikuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abala ama-problems esiwafesayo, but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani, but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
Silabo ama sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam ukuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abukholo lwesi-Islam kuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondo ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalombono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengewoteleni.
Umuntu angabhatala irom lilungelo lakhe ukuthi kasafuni ikondomu. Ama-hotel maybe banga-creative flow. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala irom ikondomu ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esidlela khona emdulini kule container songani ngwezithu ngane kwini akubhalwanga, but ungakupress ikhondomu yakho. So ngasezathi phelise erumini, erumini ulo mthetho wakhe. Umuntu angakuletha khonokho athink akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi ziningi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo, kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale, hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto athevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilayo ubaba uBebe lapha-ke, baba Bebe.
Ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai sekhulume ngakho, njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi, sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswele baphele kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidilisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho-ke. Silo baba u-Isaac Mpofu lapha ecingweni. Baba Mpofu, akuphosela khona.
Masibuyele emuva, yikho uthole ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano ma abantu bethu bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle, izanu yabulala dube.
Kodwa okwenza utsho ukuthi izanu lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubandla MTC. So ke izanu iziyangena njani khona mpofu?
No, ulalela ngikutshele dube. Izanu ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu be MTC. Izanu ihlakaniphile iyabuya ngemali ifike ithenge abantu dube. Ithi hambani yoshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame kumbe
lingabulala abantu. Ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa. UFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo ze-MDCT. Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphalolu daba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokho ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka. Njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngomgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa. Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsukamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele awumine nge-2-1 ngomgqibelo. Lempumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 le-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele-Chicken Inn ngomklomelo owodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo welinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo yeqembu le-Dynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Hawmine lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0. Leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churuchu lithole umklomelo owodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2 ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 leleyata. Kwathi iqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantsho zanyakenye iqembu le-Cape United zihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, salty. Rap, it's a number one, and for my tattoo chest. Ematapuchata, empty shum chana, no minangi, I'm tanda. No, but if I get over for no mutata.
Ras Boom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isanga leli sigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokheli we-MDC team Nomzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe koBulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Khuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hello Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.